Ngibona ngani mina abantu laba sebecabanga ukuthi sebefike esibangeni sokuthi sebengaphumela egcekeni ukuthi bona abathelandaba sebengalisana laye uPresident Mugabe ngokwakhe. Ngibona zimbili impumela ezingaba khona lapho ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe angabe esiswele abantu kangako abangema ngemva kwakhe, ngoba uPresident Mugabe sekufanele laye aphumele egcekeni abakhuze kumbe atsho ukuthi yena obefisa ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngubani, ukwenzela ukuthi kungabi nokulwisana okuwala lokho kusiya phambili. Ngaphandle kwalokho, ngibone ngani mina amandla kaPresident Mugabe kuzana uPF laselizweni aya encibilika nxa angekela abantu sebeqala nje ukuthi bamisane laye manqe bemtshela ukuthi kufanele enzeni.
Umgabe ubekhangelwa njalo ehlonitshwa njengedlozi ngabantu bezanu PF, kodwa lamhlanje bamelana laye bathi khuzumkakho engaboqhubeka esithethisa lapha ebangela ukungezwani kubandla. Ayisikho kululazeka kwakhe yini umgabe esikubonayo lapha?
Kuselulazeke kakhulu uPresident Mugabe ngendlela yokuthi umbuso wakhe usazakala ngokuthi hayi yena uPresident ngingitshilo njalo lobani kuzanu ubesazakala ukuthi nxa efuna ukukhuluma okukhulumileyo qala athi hayi Mr. President kangili lawe. Khonoku ukuthi sokukhona abatholakalayo abakwazi ukuthi isibathi hayi yenza ukuthi nxa ungasenzanga khonokho izinto lawa suze zikumele kahle. Mbona ngani mina khonokho kutshengisa ukuthi naye sekufanele ukuthi abophezome aqinise sibili ekubatshengiseni ukuthi hayi loba kuyikuthi bebengathethisi umkakhe abatshengisa ukuthi hayi mina yimi uPresident kangenziwa njalo kangitshelwa okokwenza. Khonokho kuqatheke kakhulu, angehle kwenza njalo uPresident Mugabe kuzabe sekuyikuphela kwakhe. Ngibone ngani mina sesifike ethwakeni sokuthi sebemnike umhloliso omkhulu kakhulu embusweni wakhe wonke. Angehluleka ukuphumelela lapha kasasoza phinde aphumelele njalo lo mbuso wakhe uzathathwa ngabantu abamzondayo. Benza ukuthi le kuzabhalwa emabhukwini ngayo uPresident Mugabe kuzakuba kubi kakhulu nxa angehluleka ukuphendula laba abantu ngendlela eqinileyo.